Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, lilokhu likhuphuka inani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni, yona esithethe ezinye iziphathamandla zikahulumende nabantu makhaza.
Hayi, uhulumende uhlala emakhaya esincedile.
Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina ukuwahlaba kunese America. Ingakwazi amahulumende e-Africa ukuthi bona bacabanga ngomuthi wona lo.
Umongameli Yoweri Museveni we-Uganda usengqobile njalo ukuba ngumongameli. Ingcwethi kwezokulima zixwayisa ngokulondolozwa kwezifuyo ngalesi isikhathi izulu lisina.
Xwayisa kakhulu ukuthi behlabe inkomo for umkhuhlane womkhono, behlabe inkomo for abolumpy skin, and ikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa i-botulism obangelwa yikuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo aseganyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka elizweni lemhlabeni jikelele, njalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amathathu elizweni. Kwathi abedlula amakhulu ayisikhombisa i-741 sebehlasele ligcikwane le-coronavirus izolo kuphela. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo elizweni ekuqaleni komnyaka odluleyo selisedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha, i-26,109, kwabhubha abedlula amakhulu ayisithupha, i-666, idolobho elikhokhelayo ekumemethekeni kwaleli gcikwane ngeleHarare. Umkhuhlane lo usubulele iziphathamandla zikahulumende, osaziwayo, labantu makhaza kunsukwana ezedluleyo. Kusenjalo, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphange athenge umuthi ovikela ukuthola igcikwane le-coronavirus owe-vaccine. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangela ukubhubha kwabantu abaningi kuleviki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu kuleli ukuthola igciwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kaMabasa. So kula ma-vaccine awalungiswa inkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele le-Britane lele-Melika. UMnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde eGwanda North uthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagapha avuzayo.
Awungatholi kudla kwesikhathi khonapho kuza kuthunga ukuthi hambe edinga ukudla umbe ebantwaneni uye ngaphi ngaphi. Anti asikuthi kodwa hlalani emakhaya kuphela, ngawe nohulumende uthi hlalani emakhaya esincedisa.
Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo Studio 7 lithina ukuwahlaba kunese America. Ingakwazi amahulumende e-Africa ukuthi bona bacabanga ngomuthi wona lo, bacabe utest yonke uyasebenza mbuka usebenza emuntwini kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu uthi amabhizimusi yofumuko kuwa-17 eGwanda South.
Ku-lockdown isikhathi sakhona nje manje thina siyasitshaya ngoba ekuseni sivukele ezinsini, emini sibe sizama ukuthengisa kube sokuthiwa trog yokuvala kube sokungathi kuba nzima ngoba khonapho utrena loyitshaya yisikhathi kungathi kuyaqala ukuthikho kwibhizinisi. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezito ezihlabulela besenzana pho-ke hhayi kwibhizinisi kuyasitshaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulwisana laleli gciwane.
Yeah, akona ukuvikela kuqhakathekile kulokuthi uyokwelatshwa singumkhuhlane. Kuhle sinxa kungenzakala, nxa kusenzakala ngeqiniso. Asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayisiyo. Kodwa nxa kubuye sibone ukuthi hayi kuncedisa isincedisa kumbe nguhulumende kumbe nguzibani esimaziwa imbona ngani singakwamukela.
UNkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizimusi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. UMnumzana Kuyaboka Makaya ngusobhuku eMakaya Village eFumugwe yena okhathazekile ngokusasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseke kakhulu especially inhlelo akula into ezihambayo especially nxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi okuvala ngazo khona i-movement i-infect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo bona ngani i-future yabo vele siyingani sifike lapho ezilahleka khona ngoba abanye basababoni bezabuyela ezikolo mhlawumbe vele sekuyithuba labo lokuthi selidlulile. Ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo le-messages ngendlela esiwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini khona mhlawumbe umkhuhlane lowo singawo unqobo.
UMnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kuthona abantu abafika phosa amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kusiyafika lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli yoweru 7 we-Uganda usenqobile kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe lanxa omunye abencintisana layo umnumzana Bob Wine esithi uxelibezele. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umgcinisa wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe umnumzana Simon Mugenyi Bayakama wethulela umbiko ngokusemthetheni namhla egcizelela ukuthi umongameli Museveni usazaqhubeka ebuswa. Umongameli Museveni owebandla libuswayo ele-National Resistance Movement unqobe kwesithupha kukhetho lwe-Uganda njalo uzabusa kuminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokuthola amavoti edlula amajumi amahlanu ekhulwini 58%. Umnumzana Wayini owebandla le-National Unity Platform uthole amavoti edlula amajumi amathathu ekhulwini 34%. Umnumzana Wayini uhle watshela intatheli zindaba zase-Uganda ukuba ukhetho lolu luciliwe ngoba uhulumende egcise ubulembu be-intanethi wabulala abaningi abakade bemele uBob Wine endaweni eziningi zelizwe. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-Ideas Part of Democracy lithi ukhetho lolu belungakhululekanga ngenxa yokungenela kwamasosha namapholisa. Kuthaza umanyano we-African Union AU ukuba ungenele kulolu daba. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Ebert Chamuka uthe okwenzakale e-Uganda kuyadanisa ngoba kungenzakala kwele Zimbabwe ngokhetho olufanayo kumnyaka ka-2023. Uthi kufanele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eye-Zimbabwe Electoral Commission ZEC yenza umsebenzi ngemfanelo. Umnumzana Chamuka utshele iStudio 7 ukuba amalungelo abantu ayinsika yokhetho olukhululekileyo esithi lokho okwenzakala e-Uganda kakulunganga.
Indlela yokhetho lwama-election oluqhutshwe e-Uganda. I-Uganda iyasibonisa ukuthi ayikwazi ukugcina oro ukulondoloza ama-human rights abantu bemabandla aphikisa especially ama-opposition parties. Sonke sasibona uBob Wine ebethwa namasotsha ebotshwa namapolisi abaningi bakhe bafile abaningi balimali. Namhlanje lingakhangela ama-results ama-election uyoweri Museveni upresident waleli lishe uwinile. Abantu babesilwa kangaka, uwine njani? Abantu bebedwa uwine uvothelwe nabani? Abantu abaningi balimala.
Umnumzana Chamuka uthe kuningi okufanele amazwe akuzwekazi le-Afrika akufunde ngalolu daba.
Only South Africa in Africa yilo ilizwe lokwa linamasosha ane-discipline especially kuzinto zepolitiki. Awusoze ubone amasosha ase-South Africa engenela kupolitiki but especially Zimbabwe, Uganda, Rwanda basebenzisa military for election, police for election. That is wrong. It's not democracy. As the IPD sikhondene kakhulu kuhulumende wase-Uganda ukusebenzisa military isikhathi.
Kodwa ingcwethi ecubunga ezombusazwe umnumzana Matthew Sithole uthi kufanele amabandla ezombusazwe aphikisayo abambaneni okukhulunywe ngochamuka kungenza icontinent yethu Africa iye phambili kodwa okungaba nzima ukuthi amaparty abochamuka mancane kakhulu ukuthi etshintshe ipolitical situation ese Africa esiyibone Uganda eRwanda eZimbabwe lapha aqambe khona kungahlupa sibili ukuthi uchamuka kube kunguye osekhanya efuna ukutshintsha ngoba kalabantu ipolitics ziba stronger nxa ungumuntu ungupresident ungumongameli ukukhokhela i-opposition party ulabantu
uhulumende weUganda uyalandula ukuthi wacilibezela kulolu khetho ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ingcithi kwezokulima zikhuthaza abalimi ngendlela abangaphatha ngayo izifuyo ngesikhathi uhulumende esithi abantu kufanele beqaphele izulu eliphose lifanele isikhukhula elibangela ama-flash floods kumaviki amabili alandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni uhlandla lesibili lengxoxo esiyiqhubele ingcithi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi yakhangela ezifuyweni sikhangela into ezimbili mhlambe ezintathu amadlelo siphinde sikhangele njalo amanzi siphinde sikhangele njalo imkhuhlane ngendaba yokuthi izulu linengi amadlelo mahle kakhulu endaweni eziningi thina esixwayisa ukuthi abalimi kabalondoloze amadlelo bengavumela ukuthi izifuyo zabo zingene nje mahlayana akube le ndawo abazigcinayo ukuthi ebusika kube yikhona lapha abazathola khona amadlelo amahle asebusika. Kwezinye indawo kusese lesikhathi ukuthi nxa utshani bakhona sebubukhulu mina ngixwayisa ukuthi abenelisayo ngababusike utshani lobo bebenze lokho esithi isikhiwa yihay babugcine kuzaphinda buhlume futhi njengoba izulu libuya kwenzela ukuthi ebusika laphana abalimi bebe le fodder bank kumbe ukudla okuzancedisa izifuyo zabo ngesikhathi sokoma. Okwesibili emanzini endaweni eziningi lapha abalimi abakhangelela ukunathisa izifuyo zabo emadamu lasemachibini izulu lizanceda ukuthi lonyaka amanzi angapheli masinyane ngoba nxa sithi yakhangela ngeminyaka emibili emithathu ebilesomiso lesi drought ubuthola ukuthi ufika ngoFebruary umbe ngoMarch amadama amanenga besecishile vele so ukuthi inkomo uziye zilaluke zize ziyefika esikhathini sezulu bekusiba nzima kakhulu ebalimini abanengi kodwa lonyaka sikhangelela ukuthi amanzi azabangcono ukuthola kwawo kutholakala kwawo.
Umama womkhathi lo ungaletha emkhuhlane yini kuzifuyo
ngoba utshani bunengi izinanakazana lazo izizwe ezibanga umkhuhlane into enjengemkhaza lokunye hayi lakho kubhokile so ke abalimi ngabananzelela ukuthi ye utshani bunengi kodwa imkhuhlane layo minengi abantu siyabaxwayisa ukuthi bayithi singeqisi ukudibhisa khathesi ngesikhathi sezulu sithi thina inkomo kazidide maviki wonke phezu kwalokho kule mkhuhlane evamileyo efuna ukuthi abalimi besebenzise ama vaccine sixwayisa kakhulu ukuthi behlabe inkomo for umkhuhlane womkhono behlabe inkomo for abo lumpy skin andikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa ibotulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo asegangeni lakhona kule vaccine yakhona multiclose abalimi abangayisebenzisa ukuvimbela ukuthi inkomo zingahlaselwa ibotulism and then lalo kuthiwa iJanuary disease kwelakithi emandebeleni laseMidlands enkabazwe la umkhuhlane lo weJanuary disease kumbe ngesikhothwa iTeriosis usungenile ngoba umkhaza oyiwona obangela lo mkhuhlane sesuqala lokubona kwethumango asidibhisenini inkomo asihlabeni inkomo kuzasiza kakhulu nyabo.
Lowo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Abezomvikela kuhulumende weMelika baxwayisa ukuthi abantu beqaphele ngoba kungaba lolunye njalo udlakela olungaqhamuka kulelo lizwe ngaphambilini kokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli. Bathi abantu abahlomileyo bengatshengisela emadolobheni ehlukeneyo besola impumela yalolu khetho ngoba besithi umongameli Donald Trump nguye owanqobayo kodwa waxelibezelwa. Lokho kwenzakala idale leCongress lisithi lisahlolisisa ngokuthi lisungule na ikhomishini yokudingisisa ngodlakela oloqhamukayo ekuqaleni kwayo nale inyanga. Abatshengiselayo beze bengene ukusakhiwo seCongress kulamabutho amaningi eWashington DC kulandela lesi isehlakalo kanye lakwamanye amadolobho kusalindelwe ukugcotshwa kukamnumzana Biden ngolwesithathu kuviki ezayo. Abantu abedlula ikhulu ababikwa abaphatheka kulolu dlakela sebabotshwa njalo kusadingwa abanye.
Linga lichona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu. Isiphathamandla senhlanganiso yeSexual Rights Center elwela ilungelo likaZulu lalabo abaphila ngokuthengisa ucansi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mhlakazi, ngithanda ukubingelela abalaleli bakho. Ngithanda ukubuza ukuthi njengomuntu wonke osebenzayo kumbe ophila ngokuzisebenza, abantu abaphila ngokuthengisa ucansi labo ba-affected kakhulu ngoba imithetho ebekiweyo evikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Okokuqala, ufundiso lolwazi lopheqo lonke oselukube khona lo mkhuhlane ungamemetheka, abantu kumele bangasondelelani. Osingakuthi ngesilungu i-social distancing, okumele sibe layo. Kodwa uzananzelela ukuthi umsebenzi wokuthengisa ucansi ngumsebenzi odinga kumbe ofica abantu besondelelene benyamanye. Ngakho-ke khonokho nje kodwa kubeka laba bantu abaphila ngokuthengisa ucansi engozini ephezulu kakhulu ngoba basuka bahlangane ecansini kumbe engutsheni labantu abaningi abathiyethiyeneyo. Abaningi bangikhona esibaziyo ngokusebenzelana labo amakhastoma abo kumbe laba abathenga ucansi kakhulu kubo yilaba abachayela amagonyethi kumbe amatraka ahamba amazwe ngamazwe bedeliva kumbe bethwala izinto asingathi ngama-long distance truck drivers. Bona laba ama-long distance truck drivers ngomsebenzi wabo langalo mkhuhlane ngendlela ememetheka ngayo siyakunanzelela ukuthi bangamanye ama-high risk population nxa kubuya emkhuhlaneni wona. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi sikunanzelele kunokho.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulabo abaphila ngokuthengisa icansi?
Imithetho ebekwe nguhulumende waleli lizwe yokuzama ukuvikela ukumemetheka iyaa kakhulu ngoba amabhawa abaningi abasebenzela emabhawa avaliwe, indawo zokuzithokozisa zivaliwe. Laba abama emgwaqweni bethengisa ucansi kuzamele ukuthi ngenxa yema-lockdown restrictions umuntu kangeke nje aphombe ukungenangena edolobheni aye kuma emgwaqweni, kumele abe lesizathu sokuthi ungena edolobheni ulanda. Ikanti kungachaya izikhathi ezithile kumele wonke umuntu osedolobheni abe sendlini. Ngakho izini lalaba abasebenzela emgwaqweni okwakhathesi kavenelisi ukuthi babe lapho besebenza ukuthengisa ucansi.
Lukhona yini uncedo abaluthola kunhlanganiso bonabo abaphila ngokuthengisa ucansi beluthola kunhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu i-Sexual Rights Center ilenhlelo ezimbili egijima ngazo ngalesi sikhathi esinzima. Okokuqala yikuthuthiseka kumbe kuwenza isiqiniseko sokuthi bonke abasehlelweni oluthile lokulapha imikhuhlane ethile bayaluthola usizo lwabo. Esingathi nesilungu, all those who are on medication siyayenza sure ukuthi bayathola usizo bayathola amaphilisi abo lapha bakhona neprogram yethu yokubalandelela la ezindlini sibanikeza amaphilisi abo nala abadinga esingabuthi outreach program. Sile program yokuthi sibadingele ukudla kulabo okusuka kube hlule bazibone sebedinga ukuthi bona ucansi kumbe ukusebenza bayakuthola khonapha abakhona abavaluleke khona under lockdown. Silayo njalo iprogramu yethu yokuthi nxa sinika laba abantu abamaphilisi siyabachiyela futhi izikhali zokuzivikela nxa besiye ecansini oluvikelekileyo. Sike sathola imbiko embalwa yokuhlukumezeka kulaba abasuka babanzi singathi kuyendaweni lapho abahlala khona kumbe sebeme bathi bayazama ukuthengisa kumbe bebhodabhoda babanjwe ngamapholisa basuka bahlukumezeke kakhulu bachaywe bahlukuluzwe. Sesike sawuthola imbiko yabantu abahlukuluzwayo abaphila ngu-20 kumbe bebezama ukuthi bame lapho abaphila khona khona ngapho bathengise bethengisela kumbe ngomakhelwane kumbe izakhamizi kunjengoba nje kuyinto abantu abasingeke savuma kodwa baphila befuna ukuthi bahlale beyithenga beyifuna basuka babuthi bahlukumezile. Kodwa inhlanganiso ikhona ukuthi ngenele ibaphathise ukuze bangabulili emajele.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli,
ngikhuthaza lalabo esibamela abaphila ngu-20 ukuthi leso yisikhathi sokuthatha umhlalaphansi abantu baphumule kulo msebenzi ngoba usibeka engozini enkulu kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana Mojalifamo Gwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gande, lilale. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sexoxalo unkosazana Isabel Dlamini olwela ilungelo loluntu njalo engumfundisi ohlala kweleBelitane kodwa evela eLupane usichasisela ngakwenzayo ukuphathisa abantwana besikolo saleso sigaba.
Okwakathesi ngincedisana leZinapit X Primary School, abantu bonke abahamba eZinapit Primary School eseLupane eSolobela lapho engakhula khona. Yikho lapho engithenga khona izicathulo lama-uniform okwakathesi. Kumnyaka lwanu odlulileyo saqoqa imali yokuthi lalaba ababesegoli labo bebeqoqa imali, besiqoqa imali yokuthi sifake i-floor emaklasini ngoba bekungela floor kumaklasi, silungise phansi. Sasuka lapho sathenga i-inverter lamasola ngoba abantwana bebenikezwa uhlelo lwamakhompyutha. Umama ngithumeza imali, ngithumezela ku-headmaster ongu-headmaster okhona. Then laba basegoli lapha basegoli ama-ex-students abasegoli yibo sezothenga izihlangu ezifuna ukuthi zihambe ziyonika abantu besikolo. Bona ngale khaya yibo abazantshela ukuthi kuhamba njani, sikhulume lombalisi, sibe sesikhuluma labasekhaya bebone sebethatha abantwana. Nisuka lapho bebesebethenga izinto bebesebesi.
Libancedisa libangaki, bayasukumela yini phezulu abantu ukuthi benikeze okungabe kudingakala kulabo abahluphekayo?
Ukubancedisa ngibancediswa ngisekelwe ngabelungu ababuya enkonzweni yethu. Lalapha lo msebenzi omningi engiwenzayo yibo abangisekelayo. Ngilaliyani inhlanganiso engayitshoyo e-rebuild. I-rebuild ngeyokuncedisa abantu abaswelayo. Ube lapha abantu bayapha ifurniture, ngibephe izigqoko abantu abahluphekayo. Le ekhaya le iyona le yokuthi sinikele okwakuqala lapha umachis ingakabi le lockdown lenthengi izicathula. Okwamanje njona ngisisho nje ukuthi abantu yeyi indlala ekhaya abantu akunzima. So fanele ukuthi sibone ukuthi ngapha siyanceda. Bengikhuluma labanye abangani bami abelungu abayi babachaya omunye sithi kungcono mfake kugroup yena leyo e-rebuilding, bona ukuthi abantu benganceda. ngoba kulabo kulabantu abadala abanye abangalabantwana abangalamaphilisi eBP ababe befuna amaphilisi eBP labanye abaswele ukudla abantu kuyalanjwa abantu abangela kudla emadolobheni ekhaya lakho ekhaya kwakathe sibaholisa abanye abantu amabele kodwa laba abantu abangalama 50 kabaholiswa abanye babe bengabafelakazi umntenga elabantwana engumfelakazi kusekhaya lela ngaliyachisa akulamabele akula ukuthi kudle abantwana labo babefuni ukuthi behambe besikolo kulolunye uhlelo olubhadalela abantwana esikolo but ama uniform ukuthi abe le mali ama uniform lezihlangu zokuthi behambe esikolo lamabhuku yikho lokho esithi sikudinga hayi umoya wami awunqanga lokho yikho ngiphilelayo ngiyabe ngicabanga bona abasekhaya ngoba lami ukuze ngibe lapha phetsheya ayisikho kuthanda kwami ukuthanda kaNkulunkulu nxa uzuza ama uniform kuyabakhuthaza abantwana labo ukuthi befunde kahle ngoba umntwana uma nxa ehambe esikolo engela uniform abanye abantwana belama uniform hayi le nto enje akunzima kufanele umntwana wonke ajabule abone ukuthi uyazuza lokho kuzuza
zona izizalwane zeZimbabwe zihlezi njani kule lockdown eqinileyo khona ngapho kwelebhilitane kumbe kulezinye esezalahlekelwa imisebenzi ezindlini lapha kuhlaliswane kuhle yini
abeZimbabwe abaningi abalapha abanye bathi befika base bafundela ukuba ngabongikazi la bodokotela so iba ba ku front line abanye babe senza ama care work abaningi babe basemsebenzini ngoba abantu laba abamsebenzile ufanele ukuthi besebenze bekhangela abantu abadala bekhangela ezibhedlela yiba ba ku front line so abaningi bakhona ba ku front line abantu beZimbabwe hayi abadubeki kangako kuzothi laba babe beswele imsebenzi igovernment iyabanika kufanele njengalaba abahlala la ngapha uhulumende walapha ikuthi uyancedisa abantu njalo kulama charity ancedisa abantu ahambe nika abantu ukudla njona ngishilo lebandla lethu i-Life Church siyahamba kunje sinika abantu ukudla so ngapha eBritain hhayi akufithekwa njengekhaya
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Isabel Dlamini ohlala eBritain yena edabuka eDubai
Oh,
umculo kaZinja siyamluma lobonakele usigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.